isendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 1 kumfumfu 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Vele iAmerican dollar ayilingani nale ibondi yabo laba abayikhulumayo. Kwakuvele babevele besezana beprinte ngiphepha bathi kwena sokuyi US dollar. So kubonakala manje ukuthi ibondi vele ayilingani le US dollar. Ngazele sithi abantu bebe nama accounts angafananisi.
Usibalukhulu webhanga elikhulu lesizwe le-Reserve Bank of Zimbabwe, uMnumzana John Manguja, wethule umbiko oqakathekileyo wezemali owe-monetary policy namhlanje eHarare.
Sengabe siyakwenza ukuthi sibe kwazi ukuthi iqiniso lenza ukuthi imali isulakale kuyini. Uhlupho oluyilo lweqiniso lukhona ngelokuthi kunabanye ababa le mali esuka ebhange elikhulu lelizwe kuzule ngala mali. Kufuze sibe bazi ukuthi ngabobani lokuthi basizwa ngubani ukuthi benze khona lokhu.
Ibandla leZANU-PF lithi likhathazwa indlela intengo yempahla ezitolo ekhwezwa ngayo, ngakho isizaxwayisisa imbangela yalokho. Ngonhlelo zethu lapho esikhangela sicubungula ingatsha ezehlukeneyo zikahulumende namhlanje, sikhangela ugatsha lwezempilakahle eZimbabwe olubhekane lenhlupho eziningi ezifana lesimo esibi sezibhedlela. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abachayeli bamaroli akwamanye amazwe adlula eZimbabwe bazamela bethenge amafutha ezimota besebenzisa imali yaphandle kwelizwe efana lamarands akwele South Africa kumbe idola leMelika. Lokho kwethulwe ngusibalukhulu webhanga elikhulu lesizwe leReserve Bank of Zimbabwe, uMnumzana John Mangutya, lamhlanje. Ubese yarare embikweni wezemali owe-monetary policy, uGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Esethula umbiko wakhe oqhakathekile wemali owe-monetary policy, uMangutya uthi lokhu kwenzakala ngemva kokuba abachayeli bamaroli akwamanye amazwe abahlala eZimbabwe sebelomkhuba wokutshintsha imali yabo yaphandle emkambo womkoto, okwenza bathole isiningi ngama-bond note, kugcine kudala ukuba intengo yalawo mafutha elizweni ibe phansi kulasemazweni angomakhelwane. Idolobho le-Beitbridge ligcine seliphelelwe ngamafutha ezimota ngeviki ephelileyo kubangela izihambi ezivela kwele South Africa ezikade zithenga eZimbabwe ngenxa yokuwa kwesithindo se-bond note nxa siqhathaniswa nerandi emkambo wensitha. UMangutya uthe lokhu kuzamele kuphele ngenxa yokuba ilizwe lizagcina liphelelwa ngamafutha njengoba lihlezi lingela mali yakwele Melika yokuthi lenelise ukuqhubeka lithenga lawo mafutha eqedwa ngabachayeli kwamanye amazwe.
Ibhanga selaziswe ukuthi abachayeli bamaroli avela kwamanye amazwe edlula ngaseZimbabwe sebelomkhuba wokuntshintsha imali yabo yakwamanye amazwe emsinyeni omnyama ukuthi yande, bese bethenga amafutha ezimota besebenzisa intengo eyiyo esemthethweni. Ngakho-ke, ukuze siqede lolu dubo kuqala khona manje, bonke abachayeli bamaroli bakwamanye amazwe abadlula ngasezweni leZimbabwe sekufanele bethenge amafutha amaroli abo ngemali yakwamanye amazwe.
eleZimbabwe lifuna imali engangezigidi ezingamachumi ayisishiyagalombili amadola akwele Melika ngenyanga ukuze yenelise ukuthenga amafutha ezimota aneleyo. Lokhu kubuya ngesikhathi ilizwe likhangelele ukuswelakala kwemali yaphandle yokuthi ithenge amandla kagesi ingqolowe namanye amabele. Umphathintambo ogatsha lwezenotho uMnumzana Mthuli Ncube ugcizele ukuqakatheka kokuthi ilizwe lilondoloze imali yakwamanye amazwe eselizweni. Ekhuluma kulowo mhlangano uMnumzana Mthuli Ncube uthe ugatsha lwakhe lusebenza ndawonye lebhanga elikhulu ele-RBZ sebevule ama-akhawunti azagcina imali yakwamanye amazwe ashine lama-akhawunti azakuba igcina imali yakuleli yama-bond note. Uthe lokhu kukhangele ukuthi kuzenza uZulu enelise ukugcinisa imali yakhe ebhanga engazathi ukuthi leyo mali yaphandle ingahlanganiswa leya ma-bond note.
Ngokubona kwethu sibona ngani imalisebenze le-fiscal kuzaphathisa sebili ukuthi abantu imali zabantu zingaphukuthathwa kalula zibe eroded by inflation. Angithi sivule ama-FCA accounts ama-nostro FCAs sakwehlukanisa futhi lama RTGS FCAs abantu bangazigcina izimali zabo emabhenki ama-US dollars abo akula mntu ozawahlupha kala mntu ozathatha imali yabo. Ngapha kwi-inflation futhi sesifakele kuthiwa khona i-reserve requirement yamabhanga i-5% okwenza ukuthi khona kungabe le mali eminingi kakhulu eyenza ukuthi kube ne-inflation eneke. So mbonani kuzaphathisa sibili.
Kodwa kunjalo uZulu weZimbabwe uthi lowo mbiko we-monetary policy awulandulanga udaba oluhluphayo kwezonotho ukuqeda udubo lokwehlukanisa kwemali ezikumakhalekhukhwini kumakhadi amabhanga kumbe ama-RTGS kanye ne-bond note okuyikho okuletha ukuntshintsha kwemali emsikeni omnyama. Ekhuluma le-Studio 7 umnumzana Leo Maphosa uthe kubalulekile ukuthi ababona ngezomnotho welizwe benelise ukuqeda udubo lokutshintsha kwemali emsikeni omnyama okuyinto osibalukhulu we-RBZ angangenelisi ukuyilungisisa.
Asayisa kubona lokhu bekwenza nxa sokubona sebetshela abantu ukuthi beletha ama-US dollar bebhenki ama-US dollar sebe sesesaba ukuthi abantu laba bengaphinda besitshontsheni. Njalo okunye esingakhuluma ngakho nge-monetary policy leyo ukuthi akakhulumanga izinto ezifunwa umuntu osesitradini. Akakhulumanga ukuthi imali lezi esizibonayo zitshintshwa zivela ngaphi njalo bona bazayenza nje.
Embikweni wakhe namhlanje umnumzana Mangushi Kalo Ncube bathe imali yama-bond note izahlala ikhona elizweni kodwa abantu sokumele babe nama-akhawunti emali yakwamanye amazwe nemali yakuleli okuveza sobala ukuthi udubo lwemali usasekhona okwesikhathi eside. Kusenjalo umnumzana Mthuli Ncube usedilize ibhodi enhlanganiso ebona ngokuthelisa elizweni eZimbra esithi lokhu kuzaletha ukusebenza kahle kwaleyo nhlanganiso. Inhlanganiso yeZimbra idume ngokukhweza imithelo yayo ngendlela esilima zamabhizimusi amaningi elizweni njalo ukuqila lokungasetshenziswa kahle kwaleyo mali sokuletha ukuthandabuza kuZulu kundlela leyi inhlanganiso esebenza ngayo. Ngimele iStudio 7 useHarare, uGibson Pepe.
Ukuhlaziya ukuthi inyathelo elithethwe ngusibalukhulu webhanga le-reserve umnumzana John Mangudi alingaphathisa ukuqeda uhlupho lokusilela kwemali oluselizweni. Sixoxe lomnumzana Walter Nsunungulu Mbongolwane, ingcwethi ecubungula izombusazwe.
Labo laba abantu abangenayo bazafuna ukuthi basebenzise imali yalelo lizwe. Lokho kuzayenza ukuthi ezokudlelana laba abamashakazi abavela kwamanye amazwe kungahambi kahle. Abaningi sizabona sebesuka bengasafuni ukusebenzisa imigwaqo yaseZimbabwe. Sebefuna ukusebenzisa ezinye iy'ndlela ezishiya izimbange phandle. So kufana nje lokuthi lokho izimbange abakwenzayo kulimaza bona futhi abasezobathole ibhizi.
Ukuthi kube lama-accounts achiyeneyo-ke ubone ngani lokhu lakho kunganceda yini?
Akusezukuncede sebevuma manje ukuthi bayabona ukuthi vele i-American dollar ayilingani nale ibhondi yabo laba abayikhulumayo. Kwakuvele babevele besezane beprinte nje iphepha bathi sokuyi-US dollar. Sokubonakala manje ukuthi ibhondi vele ayilingani le-US dollar. Nasebesithi abantu bebe nama-akhawunti angafananiyo and lokho sokubonakala sebehlulekile. Iplani yabo le ababeyenza yebhondi isiyehlulekile. Kufanele bavume bakhiphe nje leibhondi abantu basebenzise kumbe i-American dollar kumbe basebenzise irandi ngoba lokho kwebhondi lokhu akusoze kusebenze ngoba ibhondi leyi kahle kahle yizimbabwe dollar kodwa engela backing eyenza ukuthi khona abantu badubeke ngoba bayehluleka ukubusilisa.
Kodwa singathi bekuyikho okungcono yikuphi?
Okokuqala befanele ukuthi avume ukuthi ibhondi le-American dollar vele akulingani njalo akusoze kwalingana. Ukuvuma ukwenza ama-akhawunti amabili lokhu kodwa lokho esenza sengathi ipolicy yakhe iyasebenza akusincedi. into afanele nje ukukhipha le bond ikhitshwe nje completely ngoba ihlukumeza abantu. Then bese besebenzisa kumbe i-American dollar kuphela kumbe basebenzise i-rand imali eyaziwayo ukuthi khona i-stabilize soziphi i-interchange. Ukusebenzisa ibhondi kwenza abantu batshontshelwe impahla zabo ngoba every day ivalue yakhona izobitshintsha. Siyabuyela futhi esikhathini lesana sikagolo kungakapheli nje kungakafika uDisemba siyabe sesikhuluma nge-inflation esifika ku 1000%.
Lo ngumnumzana Walter Nsunungoli Mbongolani, ingcweti ecubungula izombusazwe, sixoxelaye eseJohannesburg wele South Africa.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Ibandla leZANU-PF lithi likhathazwa indlela intengo yempahla ezitolo ekhwezwa ngayo, ngakho lisaxwayisisa imbangela yalokhu. Ikomisari yebandla leli umnumzana Engelbert Rujeke ubikwa ijele umbuthano waleli bandla owenzelwe eBindura ngomgqibelo ukuthi ukukhwela kwentengo lokhu akulazizathu, njalo uhulumende usefuna ukuthatha amanyathelo ukuze intengo ingayali lokhu ikhwela mahlayana. Kusukela ekuqaleni komnyaka intengo yempahla ibikhuphuka mihla ngemihla, osekubangele ukuthi enye yalezi mpahla ingasatholakali ezitolo. UChris Gando, Studio 7, uxoxele ngcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Richard Mahomva ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ukuqala ye kufuze sizivuze thina ukuthi uhulumende yena akalangaja na le mthetho ehlola ukukhwezwa kwentengo kumbe ukulungiswa kwentengo yezinto ezidingeka empilweni zabantu malanga ngamalanga. Njalo ke singananzelela ukuthi ikhona imithetho enjalo lenhlanganiso eziyenza khona lokhu kuyasinceda ukuthi sizwisise ukuthi lo ubungasimlando webandla leZANU-PF kodwa ubungumlando wenga zikahulumende ezivele zikhona ezifuze zibe zisenza wona lowo msebenzi.
Kodwa bakhona bathi bona imbangela isegcekeni njengomtshayeli wethalakitha njengokutsho kwabanye.
Yikho engikutshoyo ukuthi kuqakathekile ukuthi sigxile ukuthini uhluphe esingalo engolwane. Uhluphe esingalo ngolokuthi kule mali ezingabonakaliyo. Yikho kufuze ngabe siyakwenza ukuthi sibekwazi ukuthi iqiniso lenza ukuthi imali iswelakale kuyini. Uhlupho luyilo lweqiniso lukhona ngelokuthi kulabanye ababa le mali esuka ebhange elikhulu lelizwe uzule ngala mali. Kufuze sibebazi ukuthi ngabobani lokuthi basizwa ngobani ukuthi benze khona lokho. Okungangukuthi umuntu ongabe yena elezitolo usebonakala ethenga i-foreign currency emgwaqweni, asonto esiyabe siyikhangelele ukuthi thina uhulumende ophilayo, uhulumende olomlando omgqoka kangaka engabe efunyanwa esenengenelisi ukuthi ethole ukuthi uhlupho lolu luvela ngaphi labantu abalubangelayo.
Kodwa khona lokuthi ngibani ozacubungula ukuthi intengo zihamba njani, zikhwezwa yini, uyabe ngubani vele?
Khona lokhu yikho okunye okuhluphayo ngoba ekuvamileyo ukuthiwo langakuconstitution ukuthi uma kule ndaba ehluphayo elizweni kufuze kuvulwe kabe kuthiwa ngama-commission asungulwa ngumongameli nento ezinjalo. Yikho-ke kuba le ngxaki uma indaba ehlupha isizwe isibanjwa libandla yikodwa kulo hulumende.
Lo ngumnumzana Richard Mahomva, ingcwethi ecubungula izombusazwe, obekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Live Talk namhlanje sikhangela iziqondiso zokusetshenziswa kwemali monetary policy ezethulwe ngusibalukhulu webhanga elikhulu lesizwe iRBZ umnumzana John Mangutya. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Um Umeli weMelika kwele Romania uHans Klem uthi uhlangothi lwezemthetho kulelo lizwe luyadingeka ukuthi luguqulwe ngamalunga edale lePhalamende ukuze avikele abantu makhaza ababamelayo. UKlem uthi amalunga edale lePhalamende engenza njalo kuzafikela hatshi uzulu kuphela kodwa labasebenza imithethwandaba yelizwe abahlukuluzwa ukuthi bathathe izinqumo ezithabisa abezombusazwe. Umkamongameli weMelika unkosikazi Melania Trump usukume namhlanje elubhekise ezwekazi le-Afrika kuya kwethekelela amazwe amane abalisa eleGhana, Malawi, Kenya le-Egypt. Uhambo lwakhe lwakuqala kulelo lizwe lokhe umkakhe wathatha intambo zombuso. Impila kahle lilungelo lomuntu wonke njalo kumele livikelwe kakhulu nguhulumende ebantwini bakhe. Kodwa ke ugatsha lwezempila kahle eZimbabwe lubhekane lenhlupho eziningi ezifana lesimo esibi ezibhedlela zikahulumende, ukuswelakala kwemali etshalwa kulezi zibhedlela, lokuswelakala kwemithi labodokotela labongi phakathi kwezinye inhlupho eziningi-ningi. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umkhuhlane wesihudo lokhe uludubo eZimbabwe ususabalele ensukwini ezedluleyo usuka eHarare usiya kwamanye amadolobho, kodwa lokhu kuza kwelekene lenhlupho ezivele zihlasela isigaba sezempila kahle elizweni. Isimo sezibhedlela eziningi elizweni siyadanisa, inani labodokotela kanye labongi abatholakala kulezi ndawo liphansi kakhulu ngoba lingenelisi ukuthwala wonke umsebenzi eliwuphiwayo. Umongikazi kwesinye isibhedlela esikhulu elizweni, uSister Happiness Ndlovu, uchaza ukuthi izibhedlela eziningi ziyasilela imitshina eminingi ukuthi kwelatshwe izigulane, njalo ukuya kulaba abazimele bodwa kuyadula kakhulu.
My health institutions yethu, they are still lacking equipment ekwanileyo. Asesikhuluma in terms of equipment, sicho izinto ezinjengama dialysis machine. Thina esikobulawayo for dialysis we have to go to Harare ngoba ama dialysis ethu impilo they are no longer working. Kwanida ukuthi athiwe resuscitate ukuthi asebenze kuhle. Kulama equipment ama x-rays isikhathi esiningi abe broken down. So abantu bagcina sebesiyadinga i-help kwama private institutions. Kuma private institutions la kubo Lancet House, Galen House, kuyadura ukuthi abantu bathathe ama x-rays kona hali kumba ama ultrasound scan. So abantu abaningi abalazo imali lama medical aids to pay for that. Kugcina sokusiba i-challenge.
Ekhuluma ngomumo wezibhedlela kanye lokutholakala kwabodokotela abalolwazi olujulileyo ngemikhuhlane ethile ama-specialist, uDokotela Gibson Mhlanga ongu-principal director owe-preventive services egatsheni lwezempilakahle uthi balohlupho lokuswela ama-specialist, ngakho bazama ukufundisa odokotela besebenzelana labe-University of Zimbabwe.
Kusukela iminyaka emningi edlulile sile problem yama specialists. Ama specialists amaningi bebetholakala eHarare kuphela. Even lapha kubulawa bebebalutshwana. Manje njenge government sisebenza le University of Zimbabwe besi sponsor amadokotela abavela kuma district hospitals ethu nezakwezinye izibhedlela ukuthi betrainer ukuthi beyenza bebe ngama specialists.
Unkosikazi Mebunyathi isakhamuzi sakobulawayo yena uthi ezibhedlela lapha okwanelisa khona uzulu kunzima ukuthi bathole amaphilisi, njalo odokotela abakhangele imikhuhlane ethize abatholakali ngaphandle kokuya kwamanye amazwe.
Ezibhedlela zethu lapha okompilo lapha esikwanisa ukungena khona thina uzulu asitholi thina ukuthi siphiwe i-treatment. Ngobuzathola ukuthi umama ozithweleyo wabe e-try BP yakhe i-high uzabhalelwa incwadi yokuthi ahambe ayethenga amaphilisi, kodwa ukuthi siwathole ezibhedlela asiwatholi. Kanye lawo vele abo-cancer uyabhalelwa ukuthi khona kumele uhambe uyebona i-specialist, sokuzamele uhambe-ke ezibhedlela lezi ama-private hospitals, and khona lapho babe qamba imali ezinkulu esingazitholiyo esingaziholiyo.
Isimo sezempilakahle asithabisi uzulu ngoba impilo yakhe ihlala isengozini. Inhlanganiso eziningi ezizimele zodwa kunye lezamabandla okholo sezasungula inhlangothi zazo ezokulwisana lemikhuhlane emhlabeni jikelele njalo ziyaphathisa uhulumende ngendlela ezehlukeneyo. Khathesi uhulumende umelane lomkhuhlane wekholera kunye le-typhoid okuzaphinde kusinde ukulwisana layo nxa abantu bengasebenzi ndawonye. Inhlanganiso ye-World Health Organization yethula umbiko mayelana le-cholera isithi isiqinisa imizamo yawo yokulwisana lwalo mkhuhlane osumemetheka ngesiqubu edolobheni le-Harare. I-WHO ithi uhulumende usahlolisisa ukuthi umuthi ovikela i-cholera, i-oral cholera vaccine, ungaphathisa njani uzulu njalo okwamanje i-WHO ilomuntu okhangele lokhu esigodlweni. Okwamanje iWHO inikeza uzulu ama cholera kits ahlanganisa amanzi anikezwa umuntu olahlekelwe ngamanzi emzimbeni kanye lama antibiotics endaweni okwelatshelwa khona icholera. Umbiko weWHO uveze njalo ukuthi amaphilisi avame ukunikezwa abantu abalomkhuhlane lo isiprofloxacin ayala ukusebenza ngakho iphilisi elingasetshenziswa eleazithromycin alikho elizweni. Enye njalo inhlanganiso e-UNICEF layo eyingxenye yomkhankaso wokulwisana lomkhuhlane lo icebise uzulu ukuthi avikele ukumemethekisa umkhuhlane lo ngokuhlala ehlanzekile izandla, ukunatha amanzi ahlanzekileyo lokupheka ukudla okwesikhathi eside. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Namhlanje ikhansili yedolobho lakobulawayo ijabulise izakhamizi zakobulawayo esezikhulile ezileminyaka elikhulu kusiya phezulu zaphekelwa zayenzelwa idili kanye lokuphiwa izipho ngumeya waleli dolobho umnumzana Solomon Mkhoni. Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abakhulileyo bakobulawayo abalichumi lasifica minwe mibili namhlanje baphekelwe idili ngabe kansile yedolobho bekhokhelwa ngumeya umnumzana Solomon Mguni. Beqeda ukudla idili elihle, abadala baphiwe izipho ezifanayo ngumeya ebazisa ngenhlonipho enkulu idolobho elayo kwabakhulileyo. Umguni uchaze ukuba kuyathokozisa ukuhlangana nabadala bedolobho bexoxisana ngendaba ezihlukeneyo zokuzithuthukisa.
Ndaba namhlanje sithi iqhakathekile especially kobulawayo ngoba liyenza ukuthi sihlangane lama elderly persons nabantu abadala bahlala phakathi komuzwa kobulawayo, sizwisise lathi ukuthi kuyini okubahluphayo nokuthi kuyini esingakwenza njengekhansila kobulawayo ukuthi sincedisane nabo.
Ukhansila sikhululekile Moyo ongenela umthimba uchaze ukuba idolobho liyahlonipha abazali njalo kuhle ukuba lelanga elinje behlanganele labo.
Namhlanje lilanga eliqhakathekileyo lapho esikhangela khona abantu abadala abale 100 years ndabawo. Lilanga eliqhakathekileyo lapho behlangana lobaba womuzi ubaba uYosipho Solomon Mguni. Lilanga esibaqhakathekisa ngayo ngoba yibo amaphilazi abobulawayo, yibo abazali bethu, yibo abaziyo ukuthi ubulawayo benjani. Lakhathi sibayambona ubulawayo ukuthi uyangathi. Abantu esithembela kubo ukuthi yibo bangasincedisa ukusinika imbali yethu liqotho yakobulawayo. Njengabantu bakobulawayo siyalihlonipha lelilanga esilalo namhlanje ngoba lathi sikhula besitshelwa ukuthi ungahlonipha abadala impilo ibalula. Njengobulawayo singubulawayo ohloniphayo, ubulawayo oqhakathekisa abazali labadala bethu. Ngiyabonga.
Unkosikazi Maria Ngulube obemele umkakhe umnumzana John Ngulube owala impi yomhlaba yesibili eWorld War II uchazele umphakathi ngembali yomkakhe.
Ubaba semthendlini walile ukusukuma. Ibizo lakhe uJani John Ngulube angu-2. Waqala wasebenza elipholisa eGweru. Lapha ubaba wathi wayelipholisa khona wangenela khona ubupholisa. Kudala kuthe ngemva kobupholisa bakhe kwathi wasehlangana lempi yona le ekayigcila leya eWorld War II. Wayekhona laye walwa iWorld War II.
Unkosikazi Maina Ncube okhulileyo uthi kasazi ukuba idolobho limi njani, ethi kudala lalilihle idolobho bethenga ithukela lesinkwa sezuka kungela okuhluphayo babekholisa.
Iminyakama ngiyazi imtakama ngangesikolo yaziwa ngabantu abami ngabantwana ababengu-10 abangu-5 bapha kwasala abangu-5. Khathesi okwakhathesi ngabe ngisakukhwandisa mntanami ngoba ngisayikwazi lokuthi kumi njani, kumbe kumi ngenyawo kumbe kumi ngekhanda angikwazi. Kwakhathesi edolobheni kwakubuhle ubusiswa kungalanto ezihluphayo yonke into. Ithukela sasithenge lezuka, isinkwa sithenge sezuka, kwakungahluphi kuqala. Ubuhle sibili ayikho into yahlupha. Hhayi awona sasiyimise sihlezi lamadoda emadorobheni sathi sazikholisa. Kutheni inyama esilata Paulu amajumba ayijibhile kungahluphi lutho. Khathesi ngawusahlala le muli yakho khonapha idabuke enkaya.
Ubaba osekhulile umnumzana Semmoyo uthi wazalwa ngesikhathi seFraser esebenzela uMeclis kodwa idolobho seliguqukile kakhulu. Ethi ngesikhathi sabo bebehamba nzima, amakhiwa ehamba esitubhini bona behamba phansi.
Wasenza kumekhini namhlanje asenzenza kumisi anoni. Hayi doze lishintshile kakhulu. Kwakungenje thina kwakungaze sakhulu. Ukuze sungoba lokhu kuyisithiwa thina sasenza kungakayisithiwa sesintu. Sasihamba emgwaqweni lapho kungakayithaka safaka izithubhu. Ulethiwa unesigodini wayethatha imvuko esikhulu.
Namhlanje umhlaba jikelele ubuthakazelela ilanga le-International Day of the Elderly Persons ngaphansi kwendikimba ethi Celebrating Older Human Rights Champions. Idolobho lakoBulawayo lithakazelele leli langa lokunanza asebekhulile ngedili elikhulu labadala asebeleminyaka elikhulu kusiya phezulu. Ngimele iStudio 7 yikoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Mathe sondela ntokazi ungesabi ntombenhle izikele ngaphelela sondela ngikumba khumbe kancane ungesabi ikhatshana angikathathi ukubobotheka kwakho ngenza ngikhothakhothe umlomo obakho ubuhle bume njalo uyinkanyezi yenhliziyo yami izikele ngaphelela.
Inzisa yomculo kalikhwa okancube silugqiba lapha ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngosithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.